Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho.
Engikubonayo ukuthi sekuyinto yokubona ukuthi umathusiwa political. Nxa into ayibidi, nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media, ithina ayibidi wathi sekukhulumile kube sesiya lapho okutshisa khona kakhulu.
Ngolomunye undoda owake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe.
Uthi hayi idevolution asiyibambeni, okuqakathekile kore kwale ngitshile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations. Siyekuqukisana ukuthi sifuna imenjani. Asambe kuma-civic organization, asambe njengama-residents. Basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo.
I-Studio 7 ibinomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. So, umkhokheli we-MTC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu libutho ngemva kokhetho namhla, lapho alandule khona ukuthi wajojozela abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebangele udlakela. UMnumzana Chamisa ulilandule leli cala esithi izandla zakhe zimsulwa. Wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF nguye odume ngodlakela. Ngalokho uthe labo abamgconayo yibo abaphehla lolu dlakela. Ukulandule ukuthi ukutshengisela okwalandela ilanga lokhetho kwaqoqwa libandla lakhe. Utshele ikhomishini lenjalo ukuthi nguye owanqoba kukhetho lokudinga umongameli nge-57%, kwathi uMnumzana Emerson Mnangagwa wathola i-42%. Ngokunjalo uMnumzana Chamisa uthe akamnanzi uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba waqelibezela kulolu khetho. Ukhonone njalo ngokungabizwa kukamongameli Mnangagwa ukuze kupha ubufakazi phambi kwale commission esithi kumele laya nqolongwe njengomuntu owancintisa kukhetho njalo osoke kwakhulunywa ngabanye asebefakazile. UMnumzana Chamisa ukulandule njalo ukuthi ugatsha lwabasakhulayo bebandla lakhe olwaziwa ngokuthi yi-Vanguard lugatsha lwezikliwi esithi laba ngontanga abathanda ukuthula njalo abalembeko. Uphinde wakhuluma njalo ngodaba lokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni seMathebeleland leMidlands ngombhuqazo weGugurawundi esithi lolu daba kumele lalo lulungisiswe. Ugqibe ngokukhuthaza ukususwa kwamabutho emaphandleni esithi kumele abuyele enkambeni zawo njalo engaze ahlukuluza abantu. Usenjalo umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Chamisa uMnumzana Tendai Biti ulandule ukuba ungomunye wabajojozela udlakela olwaqhamuka mhlaka 1 Ncwabakazi eHarare kwadutshulwa kwabulawa abantu phambi kwale ikhomishini. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kube lokuxokozela kufuqwa abantu esangweni lehotela yeCrystal Lodge lapho obekusethulwa khona ukufakazi kukhomishini ekhokhelwa nguMnumzana Halema Mushate ehoteleni. Iningi labo kungabameli bezigaba edala lephalamende njalo bengabebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuthiwa ngoba kungasela ndawo yokuhlala phakathi. Le ntatheli zindaba lazo zalelwe ukungena kuthiwa ngoba ziphuzile ukuza kuleyo ndawo lanxa bezifike kusesekhatshana ukuba uqale umsebenzi wokuthola ubufakazi. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uMnumzana Tendai Biti nguye uqale ukwethula bufakazi okwamahola ambalwa. Uqale ngokusola amanye amalunga alikomishini unkosazana Cherry Chicharamba esithi ulobudlelwano lebandla lezanu PF lo mlungu odabuka kweBhilitane umnumzana Rodney Dixon. Ubithi uthi uDixon uziveza ekulenjini beinternet njengomuntu osebenza labohulumende bebutho. Ubithi ulonde imbali yelizwe esithi izehlakalo ezivalisa umbhuqazwe wogugurahundi zitshengisela ukuba uhulumende ulobudlwangudlwangu locuku. Uthi ibandla lakhe lalicabangela ukuthi linqobile kulandela bufakazi ababelabo, ngalokho babengeke babiza ukutshengisela okwenzakalayo.
It is us, the ordinary men and women of Zimbabwe, who have been the victims of violence. In 1999, we formed a movement. That movement was founded on constitutionalism. That movement was founded on peace. What we were trying to remove was violence. So the MDC could never have been anything else, because the mischief that led to the formation of the MDC was this wrong, terrible picture of violence, of capture, of a predatory state.
Ubithi ephakathi okwethula ubufakazi bakhe umsakazo we-ZBC obusakaza okwenzakalayo ucitshile. Umnumzana Biti utshele ikomishin le ukuba udaniswe yikwenza kwe-ZBC lokho. Omunye wabaphatheke kwezokucubungula isebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uchothoze ukwenza kwabe-ZBC.
Engikubonayo ukuthi okuyinto yonkwana kuzokumathosiwa politically ngenxa yokuthi into ayibithi nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media ukuthi into ayibithi kwathi sekukhulumile kube sesiya lapho okutshisa khona kakhulu okade kuveza okutshengisa ukuthi lizwe ligcwele ini ubudlwangudlwangu udlakela olwenziwa yini iZANU PF labo namabutho asebenza iZANU PF kube sezakhuluma esingathi ngesikhiwa ku-sensitive. Bonani isizathu, otherwise akula yini into esingayikhangela ukuthi indaba iZBC ithe ikhethe ukuthi kupho ukucitsha nje kusale kungasakhanyi signal abantu bengezwa ukuthi lento ayibithi ufuna ukuthini.
Obese kuvezwa ngubithi uGumbo uthi bese kuchaya ububi obenziwa ngabezanu PF kumalunga amabandla aphikisayo lozulu jikelele. Ngemva kwalobu bufakazi obunikezwe ngubithi uGumbo uthi kubeka ikhomishini le ebunzimeni.
Ukomishini mina ngedwa nje ngokubona kwami bonani kutshengisa ukuthi ikhomishini le yona umnakwagwa wathe yeza wayengakhalelanga wayengazange ikhangele ama-disadvantages akhona angayenzakala ngekhomishini ngoba antiyabonitshena wayeku-appointe nje ukuthi itshengisa umhlaba ukuthi le new dispensation wa-moving forward but bonani kathesi sokuyi-elefanti ibizrom ngenxa yokuthi sokuveza ini imfihlo zonke ezelizwe sezivezwa zitshengiswa ngaphi kumabonakude zitshengiswa konke langaphi nakuma-social media ukuthi umhlaba wonke ube kwazi.
Bekusobala ukuba abasakhulayo bezanu PF yibo kade besebenzelana namapholisa ukutsho ukuba ngubani ovunyelwa ukungena phakathi lapho kade kunikezwa khona ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumenzi Sigama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ibandla leMDC selisole kakhulu elithi ukuthunjwa kuka-retired Lieutenant Colonel Elliot Peking ngesonto ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezaziwayo. Umnumzana Piki ubikwa wethula ugwalo oluveza ukuthi ibandla leZANU PF lilo mlando ekudutshelweni kwabantu abayisithupha labanye abalimalayo mhlaze ku-1 kuNcwabakazi ngemva kokhetho lonyaka. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Chicharamba uthi amapholisa azisiwe ngalolu daba njalo asadingisisa ngalo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu abika esethule lolu daba emthethwandaba ukuthi abambe ngamandla amapholisa ukuthi amdinge. Lanxa ibandla leMDC belisithi bekufanele afakaze lamuhla kukhomishini, ikhomishini le ikulandule lokho. Kusenjalo, ibandla leMDC lithi lizatshengisela ngolwesine kuyona le iviki eHarare lisola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lenhlelo zikahulumende ezifana lemithelo ethile ezibangela ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jacob Mafume ubikwa isithi ibandla lakhe selazise amapholisa ngaleli nyathelo. Ngemva kokutshengisela eHarare, amalunga eMDC akhangelelwe ukuya kwezinye izigaba zelizwe Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kufanele kuzaphumela kakhulu kwandile ukuthi uPresident Nelson Chamisa angathi kwenza lutho iningi labasekeli bakhe lando ukuphuma limlandele ngendlela ephakemeyo kakhulu. Kodwa ngakho-ke bone ngani kuzaba yinto enhle kakhulu, njalo kuzaba umsebenzi hayi ukuthi iy'nhlelo zangkhona zizahanjiswa kanjani. Ngibone ngani kuzaba kuyinto ezabe iphuma kusiya la ngokuya kwesikhathi. Aso into esingahlala siyifake emphakathini. UPresident lebandla baza kukhipha ngesikhathi esifanele. So uzulu wonke weZimbabwe kumele azimiselele ukuthi angene kuhlelo lolu ukwenzela ukuthi silungise okudubayo elizwe leZimbabwe kwezomkhonomi ozokusa kwelizwe kwezalamalungelo abantu. Silungise leyo dubele sibona lokuthi abantu baphongukulawa nje ngendlela mahlayana bengelalutho oluziyabalei.
Kulesi khathi lapha umnumzana Chamisa athe ukutshengisela lokhuyana okwedlulayo kwakungasomqondo omuhle, ubone ngani lokhu akusoze kwenze abanye bengabuyi?
Angiboni ngoba abantu be-MDC abaqondeleyo kahle kahle bayakuzwisisa njalo bakunanzelela ngelemiqoka ukuthi uPresident bekhuluma ngani kuleso sikhathi. Kawuzange babe lodubo lokwenza lokuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa ukhuluma ngani, njalo bavumelana layo ukuthi hhayi okunye okungabe kwenzakala lapha yikuthi kwabakhona abantu ababuya bangenela emhlanganweni yabantu be-MDC bedinga ukuthi kube lobudlwangudlwangu.
Kuyabe kuyikusola kuphela kumbe kuyabe kuyikunika la macebo?
Hayi, la macebo uPresident Nelson Chamisa sewanikile amaningi sithi kathesi yena ule-CD 5-point plan etshengisa ukuthi usetshele iZANU-P F ukuthi lingenza izinto ngendlela enje. Sibone ngani umkhonomi ungasuka ube ngcono lempilo zikazulu weZimbabwe zingalungiseka kube lobuvelo. Ngakho sesebe sabanika amaqhinga kuqala, sesizama ukuthi lapha sithi hayi bo sithanikele amaqhinga lingenzi ukuthanda likhangele ukuthi lifaka izikazulu phambili.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, sixoxela esebhilithane. Kunjalo nje omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-MDC umkhokheli umnumzana Elias Mthuri uhlaselwe ngabebandla lakhe abangamalunga edale lephelamende lamuhla ngemva kokuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa e-State House. Umthuri ongumkhokheli we-MDC kudale le-Senate uthi uhambe kuMnangagwa ngoba ubenxusiwe ndawonye lezinye iziphathamandla zeSenate. UMthuri ubenguye yedwa ilunga le-MDC. Abamhlaseleyo emphakathini laba bagoqela umnumzana Mrisi Zizai lo mnumzana Charlton Wente, besithi ngokuya e-State House unanze uMnangagwa njengomongameli welizwe okuyikho okuphikiswa yi-MDC. Bathi kuyabamangalisa ukuthi uMthuri ubesiyadingani kakhulu ngemva kokuthi dudulwa lokuhlukuluzwa kwamalunga e-MDC ephalamende ngeviki edluleyo ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lufane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhutshwa yileli thuba.
Ngokulandela umbiko oyitholwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esazisa ngokuthi oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe uyagula njalo kasenelisi ukuhamba, iningi likhulume okuningi ngalolu daba. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi emhlanganweni we-rally labasekeli bebandla lakhe leZANU PF lapho agcizelele ukuthi uhulumende uzaqhubeka ngokunakekela umnumzana Mugabe. Sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umnumzana Mugabe uphiwa inhlonipho efaneleyo na.
Abantu bayenza ama-mistakes, angithi, but at the end of the day I think umuntu ukuzashonitshe abuyindawo yakhe so I angibona anything wrong ngalokho ke boni kanti kuyilinyathelo elihle even noma ekhaya abantu babe nomapa Tambo isidakwa owayenza amaphutha amaningi wawona kodwa ekugcineni ubaba uzeukuthi anikwe indawo yakhe efana naleyo so I think it's a good thing if you're telling the truth umongameli ukunakakwa ukuthi bamgcineka kuhle kuyinto enhle I think in my opinion
lanxa nje sake sezwa yena umnumzana Mgabe sithi kabamphathanga kuhle ubonikani lapho engabe wazilungiselela njengoba la isithi bathathela umbuso ngokungekho emthethweni
Well, look at the way that I'm going to go to the point of the post-election, they come together between the Mugabe family and the Mnangagwa government. I'm going to say Ubona, Ubekona, Ubekona, inauguration of Mnangagwa, one thing. And then after that, Ugresi, as a fellow mama, what he can super machine, highway, government, which is that Ugresi is China. So the all this time, I think, kuna leyo nto ebisenza kanje ukuthi vele kube kuza ama-gaps bayitholelana mina I think umgabe ngesikhathi kusavusa imsindo laphana ubesaditshele ukuthi kule hope yokuthi i-government ingadliwa yi-MDC njengoba yena wayesekhanye sesupportet so kuvela sebani ukuthi waba nesikhathi lapho abezitshela khona ukuthi i-poshes bangabakhiphi umnangakho but wasebona egcinente hhayi la sesidliwe la wasekhalisa kukuthi azame ukuvalisha even I'm using those two examples yokuya kukabona umntanabo kuona ogaration kamnangagwa nadeyesamachina and I think ma wamlandela ugresi indlela akhuluma ngayo sepraise olaba omnangagwa after bemletheya esamachina wawuvela sobari ukuthi hhayi sokuvala i-gap and there have been divisions now kulokhu kuthiwa G40 yabo abasazwisana ugresi nabojonathan I think ngayona leyo reason ukuthi ugresi bekhanya befuna ukuvala i-gap between bona lomnangagwa
lo umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo esejohannesburg kwele south africa Life Talk namhlanje sixoxa ngokwethulwe kukhomishini ecwayisiswa ngokubulawa kwabantu namhla umkhokheli sikhangela lokukhulunywe ngumkhokheli we-MDC labanye asebethe ubufakazi thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane iziphathamandla zakwele Mexico leMelika zithi zizathonisa abazakwenza kudlangudlwango emngceleni wamazwe amabili kulandela ukuxokozela okube khona ngemva kokuba abanye abakade betshengisela ngokuthula beqhamuke bazama ukungena kwele Melika ngodlame iziphathamandla zakwele Uganda ziqhubeke zidinga izidumbu zabantu abagalulileyo ngemva kokuba umkhumbi obuthwele abantu abazijabulelayo abalikhulu lamashumi amabili ukalule kulezi dumbu ezingamashumi amathathu lanye ezitholakeleyo iStudio 7 ibilomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu u-Albert Ncube
uZulu ongene lomhlangano obuqoqwe yilomsakazo usebenzelana labe-media center uthi uhulumende sekumele aphanga ehlise amandla okuzibusa ephansi ezabelweni ukuze kube le ntuthuko kulomhlubulo osusalele kulezinye izigaba zelizwe umnumzana bekezela maduma afuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ukukhangelelwa phansi kwabantu besindebeleni kwaqala ngomnyaka ka-1963 lapho kubunjwa ibandla le-ZANU-PF
the main agenda that was there in the formation yeparty yagcinisathi ilizwe was amandebele afuna ukusihambela phambili akusebenzi so from that time whatever idirection yelizwe yahle yalahleka
uNkosikazi Juliet Nkuwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Human Development Association of Zimbabwe, UDAZ, uthi ukuzibusa kwezabelo akusoze kwehlukanisa izizalwane zakuleli.
Abantu kwesinye isikhathi nxa beyikhangele i-devolution njengokutsho kukamaduma lo madlalo babona ngani yinto eze kwehlukanisa isizwe, kodwa yinto ekhona kwisisekelo sombuso.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana othwel Mpande, isakamuzi enqameni yophondo phansi kwenduna uMathema.
Iyabi ingaqumanga uhulumende phakathi, but eyabi kwenzile ikuthi lathi sizibuse ngapha sodwa, njalo futhi ayisikho ukuthi i-devolution ngeyamaNdebele lamaShona.
Osakhulayo unqoba izithazitha oyenyandeni ude ukuzibusa kwezabelo kuzadala ukuthi uZulu athole amathuba alinganayo.
Kuzaqunywa njani? Akwenziwe njengamaplaza, amakhiwa esebambile indawo yonke, wasekuthiwa umuntu oyedwa one farm. Kumele kube one family one farm, kube one mind one family. Ayibona ukuthi imayini yonke ibanje ifamily eyi-one, kuye kwanjibe ngiyakudlovu ndlovu ndlovu ndlovu, yikho kuzasuka izinto ezinjengezevovu.
Umeya wedolobha leGwanda, umnumzana Justin Mazale, ukhuthaze uZulu ukuthi atsho ngokwakhe indlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo.
Uthi hayi i-devolution asiyibambeni, okuqakathekile khona kwane kushile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imejani. Njalo let us go back to our political organizations. Siyekuxoxisana ukuthi sifuna ibe njani. Asambe kuma civic organization, asambe njengama residents, basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo oyebandla libusayo lezana PF uthi ibandla lakhe lizimisele ngohlelo lokubusa kwezabelo.
Ibandla elikhona kathese libusayo yinto elikhandeleyo ukuthi amandla akayehle, abuye azoganywa ezindaweni lapho abantu abakhona. Kodwa i-challenge kodwa bolaba abaye bazasimela bazakufikisa na.
Olunye udaba oluphume kulo mhlangano ngolombhuqazwe we-Gugrawundi, uNkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi kuyadingakala ukuthi kuxoxisane ngombhuqazwe lo.
Okwenza singakhazi singahlaniseki singahlanisani, asixoliswanga besingukholiswa ikubakho ukuthi sixoliswane sibholelane njengemuva forward.
Lo msakazo kanye labe media center ubhoda ngelizwe unikeza uZulu akuleli ithuba lokwethula isikhalazo zakhe, njalo ngolesithathu uzabe uselupane andubana kwenziwe omunye njalo umhlangano kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zemithi amafamasi siqhubekela phambili sithengisa imithi ngemali yakwelemelika, lanxa uhulumende esithi bengaqhubeka besenza lokhu iyabathathela amalayisensi okusebenza. Abamafamasi bathi sebelobele incwadi yezikhalazo zabo ngenxa yenyathelo likahulumende ngoba lilakho kubangela ukuthi imithi isilele elizweni. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ekubulawayo.
Inhlanganiso yezitolo ezithengisa imithi e-Pharmaceutical Association of Zimbabwe ibhalele ikomiti yephalamende ekhangele ngezempilakahle icela ukuvunyelwa ukumiswa phambi kwayo ukuze yethule izikhalazo zayo. Sixoxe lomnumzana Sikhumbuzo Mpofu, umongameli osanda kushiya isikhundla sokukhokhela i-Pharmacy Association of Zimbabwe.
Igap ebakhona tana, just fill the gap. That's our purpose. To fill the gap, kuphela ebakhona xa imithi ingatholakanga nguhulumente. Siyafuna, siyafisa kakhulu ukuthi imithi itholakale kakhulu, izalukazi ogogo, abantu abangenazimali, imithi itholakale ezibhedlela. Xa isithe yaswelakala ezibhedlela, thina yikho to fill in a small gap, but the majority of our population came into the meter one ezibhedlela. So senza lohulumende vele ekuthini imuthi itholakale, yisifiso sethu, yikho sifuna ukuthi ubhalele ilokhu sincwadi ukuthi hayi sivumeleni sibuye lapha sizangibonisana ukuthi singathatha njani ukuhlela udaba lolo lusikhathaza. Aso problem kahulumende kuphela, iproblem umuntu wonke.
Ekhuluma ngokuthi kungenzakalani nxa kungaswelakala imithi elizweni, umpofu uthi kuyahlukuluza kakhulu ukuhamba imango emide, njalo eminye imithi eyabe ifunakala masinyane. Lokhu yikho okungenzakala nxa izitolo lezi zingavala.
Ufuya kuyaduza. Khale umuntu oseHarare wayesesikhala ngale fiya emezini. Ngethesikhala ngale fiya eFarmstown. Isihlaba abaseduze isaba 200 kilometers kungcono bhadala. Is very expensive. Uthi ukuhamba ugade uselokuzemi wasenza i-14 carries ukuhamba uphinduphindu. So kithi sibona ngwana kuzabahlukuluza kakhulu abagulayo ukuthi baqine bethole imithi yabo. Funa imithi yabo itholakale khonapha nothi khatshana itholakale kwabeZimbabwe and ngento engephansi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mbonisi Dube uthi ngabe uhulumende ukhanyela khonokho kulokuthi bethusele abantu kumbe bebabambe ngamandla ukuthengisa ngemali yakuleli.
Kubona kwambeko yikuthi abantu laba ngabe ba-addressa iproblem kanokuthi bafosa abantu ukuthi batshintshe ukutshaja ngeforex bathathe ngamabhoni. Into esizawuba yiproblem ikuthi abantu bazagula kade sibafe beswele ukuthi umuthi ngasekho ezibhedlela ngoba abama-pharmacies bathi bengasela forex ukuthi bathenge imithi yangkhona.
UDalumuzi Mpofu ohlala koBulawayo uthi ilizwe lithenga yonke imithi ngemali yakwele Melika, njalo ilizwe livele alila mali.
Baba tatela ma license ukuthi kuthene. Ilelo lokuzeni lokho ama piece la ma drugs laba kodwa ni bawoda nge forex. Eh so yile betense forex. Anti one is 200 ke la. Bengaze bebathathela ma license. Bengaze bethini. Vele yonke ama drugs afuna forex cards. Nasila forex cards impela sila mali bond note leyazo mali le.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Thamsanqa Mkandla uthi kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa amanyathela anjengala kukhangele ilizwe jikelele lokuthi abantu beqale becabangisise umumo kuqala bengakaze bakhuluma lomphakathi.
Imithetho yebhizinisi vele ayihambelani lalokho okufuna ukwenzakala ngoba awungeke wafaka umgoqo ebantwini ukuthi benze njani bethengise njani. Isikhathi lesi sesibuswa sizosifuna i-command economy, sifuna ukuthi kusebenze ama-pure economic principles ayiwazayenza ukuthi i-business iqhubekele phambili, njalo lalabo abaqalisa ama-business abo bebona ukuthi bayaqhubekela phambili ngemisebenzi yabo. Ungazama ukuthi uhlukumeze abantu ngendlela lokho abafuna ukwenza ngayo, kuyagcina sokusenza ukuthi amanye ama-business evalwe. Njalo nxa ingavalwa abantu abayibo abadinga lolu sizo lwalawo mabhizinisi bagcina besiba sebunzimeni. And kulesi sikhathi sikhangele ukuthi impilakahle yabantu igcina isengozini ngoba bagcina bengasatholi usizo, bengasatholi imithi.
Amakhampani athengisa imithi ami ngokuthi azaqhubekela phambili ethengisa ngemali yakwele Melika laloba nje isimo silokhu singakhanyi la esiya khona. UZulu elizweni ulakho ukudubeka okuzwayo ngoba ukuthola imali sekubophisa kodwa uhulumende engakunaki lokho. Uhulumende uqhubeka esithi idola leMelika lilingana lebond kodwa yena engelayo leyimali okubangela ukuthi abantu bakhethe ukuzithengela emkambo wensitha okulicala njalo elizweni. Osekudangalisa uZulu ukuthi yena lokhe eholiswa ngemali yamabond angasela sisindo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho. Kulomunye wesilisa wake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe. Siluqaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngoku
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.